Nanazela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazugo isiqansile. Abantu abaningi kwele mzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abathola imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhayo ngathi iyachaya kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo ke lezisebenzi lazo imali eziyitholayo zeneziziqhathiweyo iy'mali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi na i-PTS. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegidimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezama-private abantu bathi ngumshikashika abayenxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 pond. Kodwa ke akuyo nto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ukugada lezo mota la abantu labangenxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene siwile behlezi kanzima kuleyo mota bevayelana ukungena. Khonoko kuthoni kambe ngasithe esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyaqansa lisiya phezulu. Ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lo mkhuhlane uqhubeke umemetheka. So awusiyo into enhle.
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngayo.
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, abantu sebekhulumile khona kwani ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabantu. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo ezimbabwe kade sinzima singakhohlwa futhi beuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-6 kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-6 ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu enanzela lo mesiphila kathi wawo ngikhuluma kande kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje abathe begada amabhasi ona kazugo bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 pond kumbe $40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 pond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bayazenzela. Kodwa-ke kumbe kusemthethweni kumbe kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yezupho nxa sokusenziwa njalo bayabona ukuthi hayi uma uhambi ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa kuqakathekile singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumele kaningi sihloko usiphinto efana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni okuye ngethola abantu vela siyo into enhle esingathina yi-monopoly. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ugada imota leya kumbe angifuni ugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bungabagadi uzibuweko okukhoza lolu hlupho kube le-competition ukwenzelele kuphetheni kwezinto zonke abantu bagade imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole lento ngoba kungelamuntu le-monopoly.